siyabonga Chris lichona njani mthwakazo muhle siyalambulela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 8 ngomabasa 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje Unkosikazi Victoria Chitepo obe ngumfelokazi weqhawe lempi yenkululeko uHerbert Chitepo kasekho
Amabhenki indlela yawo ukuthi babe le mali eyokuthi bona bafuna ukuthi bathathe abantu ama withdraw fees amanengi benganika abantu ama NPS kuma accounts abo becharge abantu ukuthi basebenzise izinsurance izimali eziningi yikho osokwenza ukuthi abantu bazigcinele icash ezindlini lasesikhwameni
ukusilela kwemali emabhanga kuyaqhubeka njalo sokuthwalise uzulu nzima kwezemidlalo iqembu leHarare City linqobe eLemutare City emdlalweni weCastlelager Premier Soccer League lingayikatshana liza kuzwa ukuba iHarare City inqobe ngemiklomelo emingaki zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela Unkosikazi Victoria Chitepo obe ngumfelokazi weqhawe lempi yenkululeko uDr. Herbert Chitepo kasekho Unkosikazi Chitepo ubhubhela mhlanje emini Yathi impi yenkululeko iqalisa ngabo 1960 Unkosikazi Chitepo wahle wabambisana lomkakhe empini wasebenza katalala okwamenza laye wahlonitshwa kakhulu ngemisebenzi yakhe engumbalisi kodwa edabuka kwele South Africa umongameli Robert Mugabe ubike ukuthi unkosikazi Chitepo ufunyanwe indodakazi yakhe endlini yokugezela esejonile lamhlanje emini ngemva kokutshona komkakhe ngo-1975 unkosikazi Chitepo waqhubeka ebambisana labanye empini yenkululeko laze lakhululwa ilizwe ngo-1980 ngemva kokuthola uzibuse kweZimbabwe wakhethwa ukuba inkokheli wanikwa izikhundla ezimbalwa zobuphatha intambo kuhulumende njalo ubelilunga ledale lePolitbureau leCentral Committee yabandla leZANU-PF umntanake ubikwa emfumene esefile eze ukuzomthatha ukuthi amhambise emhlanganweni weCentral Committee yeZANU-PF Ukusilela kwemali emabhanga sokuthiye uZulu ethwele nzima ngokuhlawuliswa imithelo eminenginengi egoqela le mchina yama ATM. Imithelo ebhadaliswa nxa umuntu engathatha imali emchineni yama ATM yandise ukuba nlutshwana kulaleyo nxa umuntu edathe imali phakathi kwebhanga. Kodwa amabhanga amanengi abikwa esekhweze limithelo okuze kwasolwa ngosiba lukhulu webhanga lesizwe umnumzana John Mangutjka embikweni wethu le namuhla. UMangutjka uthi imithelo le egoqela ukwehlisa kwemali efakelwa nxa umuntu egcine imali ebhanga sekubangela ukuthi uZulu engasazi imali yakhe ebhanga. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uqoxele encwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana ezenotho umnumzana Masimba Kuchera.
Abantu bafuna ukuthi basebenzise i-cash kakhulu. Bafuna ukuthi basebenzise ezinye izindlela ezokuthenga ngazo ezinjengamakhadi lani ngoba kuyadura. So i-economy yethu ibona njengani izaba lodubo kakhulu ukwedlula amanye ama-economy.
Siyabona ukubana bakhona abakhala ngokuthi ukuyathatha imali ema-ATM kuyabadulela, kuyabadlela imali. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani ngodaba lwama-ATM?
Usuku omkhulu we-Reserve Bank usephume njalo esitsho ukuthi ama-bank indlela yawo ukuthi babe le mali eyokuthi bona bafuna ukuthi bacharge abantu ama-withdraw fees amaningi benganiki abantu ama-interest kuma-accounts abo becharge abantu ukuthi basebenzisa izimswetch izimali eziningi yikho osokwenza ukuthi abantu bazigcinele i-cash ezindlini lasesikhwameni. So ubona njengani kumele ama-banks aqalise ukuthi akhangele ukuthi bengenza njani ukuthi ba-reduce ama-fees abo abathajayo kuma-withdrawals kumbe kuma-point of sale purchases ukuze abantu babe lethemba elokuthi basebenzise ama-banks. Kathesi abantu bayisebenzisa i-cash ngoba kuthiphile ukuthi ube ne-cash yakho nxa ufuna ukuthenga laphana ungathenga into ye-50 cents bayakuthaja $2. Xa ufuna ukudraw imali bayakuthaja $3. Izimali ezinjengalezo kwi-economy leyo izimali eziningi kakhulu.
Kanti vele yona imali ingaphi iye ngaphi kuze kube lo dubo lonolo?
Okwenzakaleyo ukuthi i-RFZ yama ukuncedisa ama-banks kuma-foreign currency accounts awo. So ama-banks sebenzisa izimali zawo ukufunda ngama-nostro accounts. Ukuthi bakwanise ukuthi babe lezimali kuma-foreign accounts, foreign currency accounts ama-banks.
Umnumzana Masimba kuthera ingcwethi ecubungula ezenotho ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Lanxa umongameli Mugabe esithi uzasuka esihlalweni nxa ibandla lakhe lingathi kasuke, inengi lithi ukhuluma nje ngoba ekwazi ukuthi akekho ongayilokotha lindaba kuZANU-PF. Ekhuluma emhlanganweni awenze labalwa impi yenkululeko izolo, uMugabe uthe uzasuka embusweni kuphela nxa uZulu kumbe abebandla lakhe bengathi sokumele asuke. Uphinde wasola amalunga eZANU-PF alwela isikhundla sakhe esithi abanye sebeze bemfisela ukufa. Kodwa uthe kayindawo njalo usaphilile. Wengeze wathi ukulwisana lokhu kumele kuphele ibandla libambane. Emhlanganweni lo ababengabalweli bempi yenkululeko batshele uMugabe ukuthi bafuna ukufakwa esikhundleni zikahulumende eziphezulu, njalo bathe bafuna ukwengezelelwa imali abayiholayo ngenyanga. Ukuhlaziya amazwi kaMugabe sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
Uma esithi abantu nxa bengathi kuye hayi hamba uZulu jikelele lezano la engathi hayi iphuma angaphuma usitshela ngezindlela ukuthi uyakwazi ukuthi abantu sebemtshela ukuthi isikhathi sesichayile njalo amazwi amagama njengana lawo uyathi ukuthi asize yafika endleleni zakhe. Siwabona insuku zonke even sekukhulunywe la abantu abanjabo umtswangwa bewakhuluma ngezindlela kodwa ngamagama njengana lawo athene siwakhuluma wabadlazi. Okwesibili yikuthi uMugabe abantu abaseceleni kwakhe laphila labo abazange bamncedise ukuthi akhumbule isitsho esithi kusina kudedelwana. Kodwa yena uyakwazi ukuthi kusina kudedelwana njalo ukhuluma konke lokhu ngoba evele esephilele evalweni lokuthi abantu bangaze baqine bemtshele directly ukuthi phuma uhambe. Khona ukuthi seze wahlala wafika isibanga esingaka kwabangela ukuthi kuqalise ukuba nenkulumo njenganale inkulumo ekade ingekho some 10 years ago kuzane yakhe or singathi some 20 years ago phakathi kwebandla lakhe. Esikhanya kulezi nsuku isiyinkulumo esikhulunywa mgceke la aseze ikhulu ukuthi xa sithi ngihambe sengingahamba nxa linganjela utsho ukuthi uyakwazi ukuthi usehlale wadlulisa amalawulo sokumele ahambe kodwa usesesaba ukuthi angaphuma thini. Usebona kungcono ukuthi aqhubele esingathi ngesilungu ibhathani le ebantwini athi hayi ubani yini elingitshelayo khonokho ngoba ekwazi ukuthi kakulamuntu ongaphumela egcekeni amtshele khonokho kodwa iqinisweni abantu kuzanuka bamfuni umuntu lo kuklie lokho.
Nxa bengamfuni kuzana uPF umhlanga njengokutsho kwakho kungani bengamtsheli pho?
Bayamesaba. Asingakulibali ukuthi esintwini kuthiwa ungakhulisa inja uyifundisa ukuthi konke okwenzayo kulungiswa ukuthi kuyikhonkothe ilume omakhelwane yenze lokhu ilume ngihlanje siqala ukuluma abantu abakho egumeni wena umnikazi wenja ungaqalisi ukuyisola ukuthi kathi njalo ivele injani because umgabe azebe yinto ayiyo yona lamuhla into le uyifundisiwe khula uyikhuliswe kuleadership yakhe kuzanu kuyikuthi vele yena u-untouchable kabuzwa lutho ngumuntu owesabekayo wakhule njalo waze wafika kwisibanga sokuthi la isezezibhilive ukuthi vele yena ungumlimi waphansi nxa esezibhilive ukuthi ungumlimi waphansi usele simo sokuthi kathi sekwazi ukuthi angazathi ebantwini nxa lingasamfuni ngitshelani ngihambe kamasoze bamtshele bayamesaba ngoba uyakwazi bayamesaba ngezinye indlela ngathi ngesilungu he was daring them ukuthi ngifuna ukubona ongakukhuluma khonoko.
Umnumzana Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe sixoxela ekwelebilitani. Mhlaka 18 kulinyanga eleZimbabwe lifikisa iminyaka engamachumi amathathu lasithupha lithole uzibuse. Lanxa liqakathekile leli langa abanye bathi galitsho lutho kibo ngoba bebhekane lobunzima empilweni obugoqela ukusilela kwemisebenzi lokubhidlika komnotho. Imbangela bathi nguhulumende onsundu abamjabuleleyo engena embusweni ngo-1980. Kambe kuwe lichoni ilanga likamabasa mhlaka 18 uchoni uzibuse kuwe rekoda imbono yakho usithumele yona nge-WhatsApp kumbe uthumele nje imbono yakho kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sitholakala njalo ekhasini le Facebook kanye la ku Twitter. Ikomiti yakwele South Africa ebihlolisisa imbangela yokuhlaselwa kwaba kwamanye amazwe okwaqhamuka eDurban nyakenye siyethule impumela yayo. Likomiti ithole ukuthi udlakela lolu lwaqhamuka lwaqalwa ngababefuna ukuxoja abakwamanye amazwe ababeqhuba amabhizimusi lalapho okwakuthiwa sebethethe imisebenzi yezizalwane zakwele South Africa. Kwagcina sokulezi zatho ezijiyeneyo ezagcina zibangela ukuhlaselwa kwabo bonke abavela kwamanye amazwe. Kubika uBenedictine Hlapho.
Obekokhela ikomiti ebisenza inhlolisiso le owayengumahluli inkosikazi neVPLA uthi lobanje kwagcina sekulezi zatho eziningi-ningi ezasetshenziswa yilabo ababehlasela abakwamanye amazwe zimbili kuphele zaba yinhlansi eyalumathisa ukuhlasela lokho.
We found that the immediate cause of the violent attacks.
Sithole ukuthi imbangela enkulu eyabangela ukuhlasela lokhu kwaba linyathelo labathile ababefuna ukuxosha osomabhizimusi bakamanye amazwe emalokishini.
Uthe esinye isizathu saba yilabo ababesithi abakwamanye amazwe babathathela umsebenzi kwesinye isitolo eNatali. Umbiko walikomiti uthi njalo kwehluleka kwabezindaba kubika kuhle indaba zodlakela lolu lakho kwamemethekisa ukuhlaselwa kwabakwamanye amazwe. Uthi njalo le mbiko yokwethusela eyayithunyelwana ngabantu kuFacebook kutshengiswa imifanekiso yabantu ababetshaywa lakho kwamemethekisa ukuhlasela lokhu. Ekuqhamukeni kodlakela lolu kwavela imbiko ethi inkulumo yenkosi uGoodwin Zwelithini yokuthi abakwamanye amazwe kababuyele kubo yiyo eyabangela ukuqhamuka kwalolu dlakela. Kodwa ikomiti le ithi kayizange ibuthole lobo fakazi.
There was nobody who came forward to us even though we
akekho oweza kithi wathi qiniso ngezwa inkosi uZwelithini ekhuluma ngase ngisukuma lami ngayahlasela abakwamanye amazwe. Akula ngitsho lo yedwa owezayo loba nje zamema umuntu wonke.
Isizalwane seZimbabwe sisodwa saba ingxenye yabayisikhombisa ababulawa kulondlakela ngo-2008. Udlakela olufanayo lwedlula lemphefumulo engamachumi ayisithupha lambili 62. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
sikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Owake waba ngusenetha edale lephalamende leMelika umnumzana Carl Levin uthi ukucunuka kukaZulu ngokuphuma kwezindaba zabacatshisa inotho yabo phandle kwamazwe abadabuka kuwo bebalekela imithelo olwePanama Papers kudala ithuba lokulungisiswa kokuchaphazwa kwemali. EleMyanmar seliqalisile ukukhulula ihlekana lezibotshwa zezombusazwe njengokwethembisa komkhokheli webandla elibusayo u-Aung San Suu izolo. Umsakazo osakaza ngolimi lwakweleBurma ubike ukuba eleMyanmar lenelise ukukhulula izifundi ezilwela amalungelo oluntu phose ezingamachumi ayisikhombisa lamhlanje abamele ukumiswa phambi komthethwandaba ngemva kokuvalelwa nyakenye. Okwamanje ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
ELeNigeria lilizwe elibikwa linothe ngezemvelo labantu balo abalwela amalungelo oluntu okuvezwa imisebenzi yenhlanganiso ezizimeleyo ezimela izifiso zikaZulu. Leli lizwe elibikwa lilakho ukuthuthuka okwamagama kwezenotho lakwezinye zonke izigaba zempilo. ELeMelika lilesifiso esikhulu sokuthi leli lizwe liphumelele. Kungaleso sizathoke selicabange ukuqinisa ukusebenzelana kwamazwe omabili ngokuvuselela iCommission AAUS Nigeria Bi-National Commission. Unobhala obona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba umnumzana John Kerry ekhuluma emhlanganeni weCommission le ngenyanga edluleyo uthe phansi kombuso kamongameli Muhammad Buhari eNigeria lilakho ukuthuthuka ngoba ethembisa ukuzinikela kwakhe kulokhu. Njalo kungaleso sizathu eleMelika lengeze uncedo lwalo kulelo lizwe ukuze ledlule izigidi ezingamakhulu ayisithupha zamadola lonyaka, $600 million. Iningi lale imali iza kuya enhlelweni zokuvimba kumemetheka kwemikhuhlane enjengengculaza, HIV, AIDS, uqhuqho lwemalaria kanye lofuba lwe-TB. Eyinye yayo iza kuya ekutholiseni lelo lizwe amandla kagetsi phansi kohlelo lukamongameli Barack Obama olwe-Power Africa Initiative. Lolwe Feed the Future program lokuphathisa abalimi lokuthuthukisa inhlala kahle yezagamizi zemaphandleni. Ngokusebenzelana kwamazwe omabili uKerry uthi kuzaba lokuncedisana ukuphathisa abantu abahlezi nginyakatho yelelo lizwe ababhekane lenhlupho eziningi ezidalwa yibunzima bokuqhuba inhlelo zentuthuko ngoba kulapho okubhakhe khona udubo lwamalwe cacha abeqembu lebesimuslim abedlulisa amalawulo abeBoko Haram. Ngakho-ke eleMelika lizancedisa eleNigeria empini le yokunqoba abeBoko Haram lokwenqabela umumo olakho kudala impi zomdeni kanye lokukhuthaza umbuso okhululekileyo kudalwa imisebenzi kanye lokuqeda ukungethembeki i-corruption.
Lawa bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu leHarare City linqobe eleMutare City nge-4-1 emdlalweni weCastle Lager Premier Soccer League. Kubika intatheli yethu uJoseph Njanji.
Abafana beqembu leHarare City bathole imiklomelo emithathu ngemva kokubhaxabula abakwenze iqembu leMutare City nge-4-1 emdlalweni obusenkundleni yeRufaro namhla emini. Le yimiklomelo yeqembu leHarare City yokuqala kusizini yalonyaka njengoba linqotshwe nge-1 kanyala iqembu le-Triangle ngesonto edluleyo. Ikanti iqembu leMutare City ngokwesibili ukuba litshaywe kabuhlungu njengoba ngeviki edluleyo lidliwe nge-3 kanyala iqembu leNkezi Platinum. Kusasa ngomgqibelo iqembu leBulawayo City lizemukela iqembu leCholocho enkundleni yePapa Fields. Umqeqeshi weqembu leCholocho uLizwe Sweswe utshele iStudio 7 ukuba ukhangelele ukuba iqembu lakhe lithole imiklomelo yonke ekupheleni kwalo mdlalo njengoba belokhu bengakabi lo mklomelo ngemva kokudliwa liqembu le-FC Platinum emdlalweni wabo wakuqala ngempela viki edluleyo.
On this game, even see away, find out what is home because like I'm a tape. I think the boys is prepared. And ukuthi batsha kakutsho ukuthi kona abangeke badlale. But khona kanti ukuthi kona thina sesi i-pressure ikona u-Premier League sesiyijayele. because it's really a season, it's a corner and it's a very relegation. I think we'll give our best. Sidlalele ukuthi sinesisiwe ni game nale.
Kweminye imidlalo ezadlalwa kusasa iqembu leya uMaindi zadibana le ZPC Kariba enkundleni ye White City, iqembu le Chapungu lizadlala le Wangi enkundleni ye Ascot, ukuthi iqembu le Dynamos lizanqikilana le qembu le Triangle ngase Rovaro, ngesonto iqembu le Border Strikers lizadlala le Ntshantuzanya yenye iqembu le Chickenini enkundleni ye Mandaba. Lo mdlalo uzadlalelwa edolobheni lezishabane loba nje iqembu le Border Strikers lingele Bait Bridge ngoba inkundla yedili batsimo esetshenziswa liqembu le Border Strikers ingakalungeli ukudlalelwa imidlalo ye PSL. Kweminye imidlalo yangesonto iqembu lenkezi Platinum lizadlala le Cape United enkundleni ye Baobab, ukuthi enkundleni ye Papa Fields iqembu le Highlanders lizemukela iqembu le FC Platinum. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven supergine.
Kuwoza Friday namhla silomfo kaChuma umduduzi Golide yena osekhiphe i-single ekhala izinyembezi ngokuthiwa nguNina Nyakenye. Kodwa uthi kayiqondananga le simo sake kuphela lingoma. Uyiculele labanengi abangaba belahlekelwe ngonina.
Mama mulele kanjani, mama mulele kanjani, lapho lele kono.
Ingoma ethi Dear Mama ngathi ngiyibhale ngaphinda ngayikhipha emva kokulahlekelwa ngumama wami last year ngoMarch. Bengikhulela nje wonke umuntu abalahlekelwa ngumzali uma wakhe ngoba kubuhlungu kahle kahle uphila ungasenayo umama empilweni, umuntu ongabika kuwe iy'nkinga ma uney'nkinga like for especially for mina umama wami bekayi-single parent, bengithembele kuye nje. Engumuntu ozohamba emhlabeni wayengibize ekhulume nami lokhu nalokho, engumuntu obalisayo kakhulu ethi mhlawumbe sosala sihlupheka noma kanjani, kodwa nje hhayi konke kuseseright, sakhondile akakunenkinga te.
Ulelo lizwe mamel majunzana, mama musheli anjani, mama musheli anjani. Ulelo lizwe mamel majunzana.
Libanga kabantwana abasalayo
singu for khona usisikondeni kuze mina umduduzi bese kuza utabaka bese ugcina uthika mani. Yibo labo engithi ma ingoma iqalapo ngithi kwenzakele tabaka mntaka mama, bese ngiqhubeka nje ngibabiza bonke bana lapho.
Yini omkhumbula ngayo kakhulu umamakho okwenze wahlala phansi wayiloba lingoma?
Ye, ngisho into indlela akhulise ngayo nje sonke single parent donsa nzima bekafuna nje ukuthi every time afone SW.
Wamba ubalisa kululu moya wako mama, usesiphile kahle nathi. Wamba ubalisa kululu moya wako mama, usesiphile kahle nathi.
Okwamanje angiqala ukuthi ngidinge nge-DVD mhlawumbe ekupheleni kaMay lizobe liphumile elinayo le ngoma ethi Dear Mama. Le ngoma ngiyirekhode Dear Mama because bengingafuni ukulinda isikhathi eside ngoba ngifuna ukwenza i-DVD sesengihlanganisa nezinye ezikhona. Then okwe-CD ngoNovemba ngibona ukuthi lizobe seliphumile.
Amanye amadlalade akho kanje iwaphi?
Egameni lami Mduduzi Golden the United Africans khona lithi uthando luyinkinga, bese kuze lithi wavumelani, bese kuba yiyo lese isingle Dear Mama. Then emva kwalokho kukhona iqembu abafana bokuthula lapho engaqala khona ele ngoma enesihloko esima Africa Mash, yini engaqala ngalo kwezomculo vele ngena kwezomculo.
Abalandeli bakho ubatshiyela waphi amazwi?
Abalandeli bami ngisho ngithi ngiyabonga kakhulu isupport abanginikeze yona iminyaka neminyaka. Namhlanje ngishonele uma wami isupport abanginikeza yona bengiduduza bekhala kanye nami, ngiyabonga kakhulu. Bakhombisa ungithanda kakhulu nesupport.
Hayi siyabonga mfo kaChuma, bekukuhle ukuba lawe kuhle.
Ngiyabonga nami Nkomo.
Uzalazo umfokachuma ngomdudu zikolite nge single yakhe ethi Dear Mama evala ke uhlelo lwe Woza Friday lingayika chana sihlobo zami liyalandela uhlelo lwe Live Talk lapho esikhangela khona umhlangano wayizolo phakathi kwabalwa iphi enkululeko lo mongameli Robert Mugabe. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni ilingene kuhlelo. Hayi ke kwanelo kwalamhlanje mthwakazo omuhle olivalelisayo yimi owenu untungamilinkomo libe lobusuku obuhle.